ukuyahlala kwababa uChamisa esihlalweni kwaba yiyo yena leyi futhi into ye-generational consensus. Kukanti ke ubukhokheli kumele bubele i-consensus ubuyibo bonke nje jikelele, kungakhethekeleki ukuthi ngabatsha, ngomama, ngabadala. Kumele ubukhokheli bufunde ukuthi xa kumele kwenziwe izinqumo ezithinta iparty, ezithinta abantu, ezile mpumela ekhangelele ikusasa enhle yabantu beZimbabwe, ubukhokheli kumele buhlanganise amakhanda. Bezikhona indlela eziningi kade zingenziwa ngabatsha, befinyelele kubomama, befinyelele nje kubo bonke ubukhokheli bebandla, ngaphandle ukuthi bathathe bona isinqumo sokuthi bathathe isigodlo eyinto ezasala isilomthelela omubi, ngoba sokuyagijinywa futhi kuyo makhothi, kudlaliswa isikhathi esiningi. Ekusekutheni ke sikhona apha nje ngoba ubukhokheli behlukeka ukuthi buhlanganise amakhanda kusukela ngasekuqaleni. Ithe umthethwandaba ukutshilo ukubani i-constitution yethu iphambanisekile, bayaqhubeka ke bayafuqa bona ababatsha, bayaqhubeka abangafuni ukulandela i-constitution yepharty, befuqa besenza izinto ngendlela engayisiyo. So mina umbono wami ukuthi la ngamandlwane, yikho okusifikise khona phesikhona, njalo kukhanya ngathi abantu kabakafundi lutho ke, nxa kuyikuthi ikhona okukhona hayi la felihle, ngoba ayisilo ibandla le-MTC esasilijoyinile thina sisangama youth.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kuphele lolu dubo, isigodlo sebandla sisebenze njengemfanelo?
Mpepethi, isigodlo sebandla asiyo lutho, kasitsho lutho nxa kungela abakhokheli abaqotho, nxa kungela abakhokheli abalengqondo yokuthi balungise kumbe babumbe ibandla le-MDCT njengebandla elizakhokhela i-alliance ekuthini lithathe umbuso kuZANU-PF lenze kungcono kumbe kwehlukilekileyo kule ZANU-PF. Ngibona ngathi abantu abahlomisa bonabo abasekela ukuthatha kwesigodlo sebelahlekile, ngoba isigodlo sona ngokwaso kasitsho lutho. Okutsho ulutho yibukhokheli okumele buphume ngomva kwalokho. But ekuyeni khetha kumbe ekuyeni misa ubukhokheli obuqotho, kumele kukhangelwe ukuthi kanti vele thina njengombutho we-MDC isiko lethu liyini, imithetho yethu, imgomo siseko wethu, i-constitution yethu ithi sibuthane njani, ngoba yikho phela okusihlanganisayo, njalo yikho okusinqandayo njengamalunga e-party ya-MDC.